Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove, umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC, unkosikazi Priscilla Jikumba usungule imihlangano lentathelo izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke echasisela abezindaba ngokuqhubeka kwemalungiselelo okhetho luze luqhutshwe mhlaka 30 Ntulikazi. Ingcwethe esicubungula ezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho eZEC isibone kufanele ukupha abanye amazwe anjengeBhilitane ugwalo loluhlu lwabalelulungelo lokuvota voters row ebulenjini kodwa ingakanikwanga amabandla aphikisayo lozulu jikelele oweZimbabwe. Amabandla ezombusazwe akhuthaza abezindaba ukuthi bethule indaba ezeliqiniso njalo bedinga ukukhuluma lamacele wonke hathi ukuyamela icele linye. Usomabhizimusi oyizalwane seZimbabwe esehlala kwele South Africa, umnumzana Justice Maphosa ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bashiyane lo mkhuba wokuphongukhala sikhathi sonke ngenhlupho ezibhekane lelizwe kodwa bengenzi lutho ukuzithuthukisa. Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu yalonyaka yomncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eFIFA World Cup 2018 lapho amaqembu awezwekazi ele-Afrika, iMorocco, Egypt kanye leNigeria aqale kubi kulomncintiswano. Ku-Livestock lamhla sikhangela udaba logwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters row lapho amabandla aphikisayo besithi ngabakalutholi ikanti-ke abemazweni anjengeBhilitane sebelutholile. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye. Ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.